Salibonani basakazi labalaleli be-Studio 7, mina igama lami nguRafael Mavela Ncube. Ngiyawusekela kakhulu umbono webandla le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi kube lokutshengisela siphonona ngomumo womnotho nokuma kwezinto elizweni. Izinto zivele kazisamanga kuhle. So kumele sisende i-message ku-government. Singayisenda njani i-message ngaphandle kokuthi kube lokutshengisela okunjengakhonokho. Sifuze sitshengisele ukuze i-government ibone ukuthi sile msolo esisolayo kathesi i-toll gate ithi $15 imota ezincane. Amabhasi lamagonethi aselalamela i-$50. Kunzima isinkwa sisithenga nge-$15 emashophu khonapha. Kunzima, akusadleki. Impilo isinzima. Nxa uhola ibhondi uhola 480 to 500, akunje ukuthi uphila njani labantwana ngendlela enzima kangaka. Sokumele mpela sibili kufanele ukutshengisela. Mina ngiyakusapota kakhulu, ngiyabonga.
Hayi, mina kade ngarekhoda ku-Studio 7 endabeni ze angazi ukuthi noma ngirekhoda ngesikhathi esirong noma ngirekhoda kanjani. Ngiyacela basakazi, uma ngabe nizothola umlayezo wami ningitshele uma ngabe ngirekhoda ngesikhathi esirong, ngoba angisekho sure. Ayibali umyalezo yami ngiyathumela, sengaze ngabeka phansi, sengiqala futhi namhlanje ngoba phela akusizi ukuphela umoya. Ngicela bandla ningifake nami emsakazweni ngike ngikhulume nje okungaphakathi kwami njengoba lisiphithuba lokukhuluma. Ngiyabonga.
Lokho ngiyakusekela mina. Ukuzokwenza ufanele kwenzakale ngolwesihlanu okutshengisela eZimbabwe ngesimo sokukhona sokuwa komnotho, abantu bezwakalisa izikhalazo zabo njengawo wonke amazwe omhlaba nje. Ngiyakusekela kakhulu iminkosi nathi ndilobo. Angathi kungaba lo mphumelo omuhle, ngoba lokho okwenzakala elizweni kunzima kakhulu. Ugetsi uhamba ama-hours, 19 hours yonke. Angikhuluma ngokomsebenzi, ilizwe liyafa, singaphandle kwamazwe siyahlupheka. Kunjalo abasifuni, asinamaphepha okuphila kulawo mazwe, siyahlupheka, sazi ukuthi siphephele ngenkokheli zeZimbabwe ezingamazela. Zona lokho eziqhubeka zitshontsha zisiya phambili. Mabona begula baya kwamanye amazwe bayokwelatshwa, bayafulaya bebuye ko-South Africa belatshwe. Labantwababo labazukulu babo abawutshelwa amaphepha lokuthi amapermit, bahlezi kuhle badla izimali. Into esiyaziyo leyo. Kodwa thini isizwe seZimbabwe ma betshela amanye amazwe ma bewinile kulolo khetho bathi bavotelwe yithi, kodwa esihluphekayo sihamba amazwe ngamazwe sihlupheka, kade kuyaze kuphethe ngani vele.
Yebo yebo, ku-Studio 7 lingabe litshona njani lapha likhona? Ye, ngufoka kasela ke lapha uCloud lapha kobulawayo. Hayi, ngithi phambili nge-demonstration abantu asidemonstrateni, sikhulume izikhalazo zethu, sikhale kuhulumende ngalokho esifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakugcwalisisa ezithembisweni zakhe azenzileyo ngesikhathi sama-election. Ngithi ke asambeni sidemonstrateni, singadilizi izinto, singalwisani, kungabi lokulwa. Let's demonstrate in peace, in love. Singabantu abakhulileyo abeZimbabwe, I think we are mature now ku-politics. Okufunakalayo ukuthi kube le peace njengokuthi singabantu bani. Ye, ubuntu buqakathekile kakhulu. Let's do it.
Yeah, ibizo lami ngu-Caroline Moyo. Ngithi mina ezo abantu bakumphakazi abayekele indaba kaChamisa bengangeneleli kulo ukhetho lolu, ngoba ngibona mina kuzobotshwa abantu bakwaMthwakazi kuphela, kube abantu basemashonaland angeke beze bebotshwe. Abangangeneleli ngitsho kabakuyekele kunjalo ngokwabo khona bebezenzele bona bodwa.
Ngiyabingelela basakazi abathandekayo lapho okhulumayo ngohloniphani Moyo owaseNtebe ngokuzalwa. Khona mina ngokubona kwami kungasomqondo omuhle ukuthi bengena esitaladeni, ngoba kuyabangela nje ukuthi abantu begcine besifa nje ngento engelamsebenzi.
Ngiyabingelela msakazi. Ngihloniphana inkomo mina igama. Leyo match mina ngiyayisekela kakhulu. AMTC. Ngithi lowo msebenzi abawenzayo eMarch, iMarch ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiyaphambili nathi sisuke emazweni nathi sihlala ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kaBomnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani, kumbe bazobashaya abantu, kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lo mzabalazo mina ngiyawusekela, ngithi phambili ngawo. Ngiyazibongela msakazi.